Nasi kukhangele lokhu njalo sikhangele ukuthi sifika esikhathini sama elections kuyinto esithi nxa siyikhangele sibone ngani sesibuyela kulokhuyana esakubonayo ama elections adlulayo aka 2008 kunxa yokuthi indaba yamadadi nxa esenza umsebenzi awo akula muntu okumele avunyelwe ukuthi udadi lo bamthenze nzima sokubaliswa lokhu lalokhu kungenxa yokuthi kulo msebenzi awenzileyo kumbe kule decision ayenzileyo engathakazelelwa ngolunye uhlangothi. Kulesi sikhathi kade sikhuluma ngenxa yokuthi sizabona ukuthi kulama-politicians asebhala sizabona odokotela bekhomenta bebhala besola ujaji. Ukusola kwakhona kungafakwayo ngendlela ehloniphekayo khonokho kuthiwa yi-content kwenza ukuthi abantu bonke bangahloniphi i-decision. Awesibini sibone ama-newspaper elokhu ebhala ebalisa amacala amadala eze asithi indaba ka-Justice Zuma ukuthi wenza lokhu lalokhu lalokhu. Siyakubona ukuthi kuyangaphi njalo kuzagcina kusenza ukuthi ujaji lo akhishwe umsebenzi kumbe ayithuselwe ukwenzela ukuthi angenzi umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo.
Singenise-ke umthetho khonapho ngena mama.
Ukuthi kathi ulutho nxa luluvi kumbe lungenziwa ngakuhle abantu sokumele bathule na? Abantu akumelanga yini bakhulume imibono yabo ngalokho abakubonayo kusenzakala eZimbabwe. Omunye uthi i-content, omunye uthi intimidation, but kuhle ukuthi nxa kukhona okubi okwenziwe ngudlazi kukhulunywe, ngoba ngumuntu ohloniphekayo, ngumuntu othwala imithetho yeZimbabwe emele abone ukuthi iya-implimenta ngendlela eyiyo. Ngakho nxa kubonakala ukuthi umuntu uyalahleka kumele atshengiswe kusasemasinyane ukuze izikhathi nxa zihamba kusiya phambili kungabi khona ama-cases anjalo ukuthi umuntu uyabe senza ama-decision okungayisiwo okumele awenze. So ayisikho ukuthi yiku-intimidator kumbe yikuyini, yikubonisana sikhuluma ngezinto ezimbi okumele ukuthi ngabe ziyakhulunywa eZimbabwe kungabi lokwethuka.
Uyavuma khonapho baba Phula?
Uhlenge ngivumelana laye ekuthini odadi nxa besenza umsebenzi kumele bawenze ngendlela elandela indlela odadi okumele asebenze ngayo. Kulama-rules abatshengisa ukuthi kumele basebenze ngayiphi indlela. Kodwa-ke akumelanga ukuthi ujaji angenza ikhesi ethize abe xwayiswa ukuthi sokusolwa lokhuyana okwakudala indaba engasolwanga ngaleso sikhathi sokubizwa lokhuyana okusuka ngale konke sokulethwa ngenxa yokuthi ikhona i-decision ayenzileyo. Okwesibili, nxa uzathi ujaji is a nice judge kumthethisa kumele uhlaziye i-decision kajaji utsho ukuthi angabe ephambanise lapha nalapha nalapha. Kodwa ukumthethisa engabe uthethisa isidakwa usithi ujaji is a nice judge ungazi umthetho ukuthi ama-rules amvumela na ukwenza khonokhu akwenzayo. Ujaji uyavunyelwa ukuzwa icala loba ngasiyisiphi isikhathi kayisiye ujaji wokuqala wokwenza lokhu njalo ayisuye owokugcina. Kathesi kunje umuntu kula elohlupho olukhulu yilakho ukuthi ngidinge uregistrar ngifayele i-application kathesi kunje ngihambe phambi kwajaji loba usendlini yakhe loba ungathi ayenze ngu-decision. Ujaji ungujaji ngo-7 o'clock ebusuku, ujaji ngo-5 o'clock ekuseni, ujaji ngo-11 o'clock. Akula sikhathi lapha angasojaji khona. So ngabantu ababengelalo ulwazi ngabe sithi kurongo ukuthi ujaji enze umsebenzi ngaleyo ndlela.
Ye, siyakuzwa.
Kuba khona i-case leyo okuthiwa kwalahleka i-record. I-record lalahleka, yebo. Zikhona izindlela ezilandelwayo nxabula. Ujaji ayisuye phela ukugcina ama-record, number one. Kulezi ndlela zokuthi ama-record la atholakale. Two, kumelelweni kwaze kwafika lesi isikhathi lapho ujaji lowo sokuthiwa uyi-problem ukuze kuyefukulwa izindaba zonke zimele. You can see ukuthi it's a concerted effort to try and intimidate that particular judge, and the language used is inexcusable and is insulting both to the judiciary and to that particular judge.
Vele indaba kukhanya ngazane sokulokuxokozela elizweni nxa sikhuluma nje lamhlanje ngena khona bahlengeni.
Ukuxokozela ngendlela ziphi? Ukuxokozela okuthiwo ngubani? Ngoba ngithi yabona ukuthi sesifika isikhathi lesanokubana kube lokhetho, kukhethe uhulumende omutsha. Abantu ngakho sebesenza inkulumo ezokuthi kulokuxokozela, abantu sebetshaywa, abantu sebethethiswa. Kukhona yini khonokho? Kumbe yipropaganda nje eyokuthi kukhanya ingani iZimbabwe ilokhu iyilizwe elilomsindo, ilizwe elilengxabangxoza, of which iZimbabwe isimuvile from eyayikhona 2008 isisendaweni engcono. I-democracy isikubekela phambili, i-GNU nansi iyenziwe kulokuvumelana, i-referendum sivotile sonke sithe yes. Kanti pho ingxabangxoza ngeyani? Mina ngibona ngani ngabantu abakhulumayo nje ukuze bafacilitate ukuthi uhulumende akhitshwe bafake bona abantu ababafunayo. Ayisoze yenzakale leyo nto ngoba iZimbabwe isiqhubekela phambili kulokuthula and ama-elections azayenza kwenzakala kungela ngisho ona umsindo lokushaya kumbe intimidation le violence le ekhulunywa ngayo.
Ukhuluma kamnandi ke uhlengiwe kodwa kakhuluma iqiniso. Ngoba ukuthi kulezinto ezibonakalayo ezitshengisela ukuthi siya emthindweni.